yokusiba lama updates here and there kodwa thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJune 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule njalo emagroupini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi kodwa i-information yakhona wesikhathi ingaphumi kuhle ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule iwingi eyodwa so imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa hhayi ngoba savumelana ukuthi iyathenga imbheda imbheda yathengwa kodwa imali ayilaphako njalo kwakula madona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho mbonakani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imbheda kodwa singazi ukuthi umbi kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu angakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunjengemali le elayikhiphayo?
Hayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagroupini, angiwoni ngawenza. Esengakwenza athi esingakule nto engabe ifunakala ekhaya ngingazama ukusebenza lama-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami hayi khona ukuthi ngihambe emagroupini ngoba unxa uhamba nge-group awula direct contact labantu abase-ground. Inkinga ekhanya ikhona ekusileni ukuthi akwaziwa ukuthi isibhedlela lesiyana kasivulwanga ngokuswelakala kwemali kumbe kasivulwanga ngoba i-government yethu ayizimiselanga ukuthi sivulwe ngoba uma sikhuluma kunje sivaliwe asiyavulwa iminyango into ezadonethwayo imbheda lento eziningi-ningi lokho ezikuma-corridor nje esibhedlela akukhanyi kulento eyenzakalayo akulabantu ababendayo akulabantu abasebenzayo phakathi kukhanya nje hayi kumile. So ngombono wami mbona ngani indaba yekusileni kukhona okusegudwini ngibona ngani asondaba yemali kodwa kodwa abe ayimfobulawayo eZimbabwe amshwa bengatsho ukuthi indaba isibhedlela singakavulwa imali kumbe kukhona okunye abadila lapho.